kuvela wanidi wa dia nyemba wa zvipigwa vatamutakasi anzi choda kuti Zimbabwe iganhurwe nepakati vaita imwe Republic yamutakasi ngavateere mitauro yeko zvino handasati ndavasunga.
Kulabanye abathi bengadla indumba baqunjelwe abemthwakazi babe sebesithi bafuna iZimbabwe ikunye phakathi babe lelizwe labo lemthwakazi. Abalalele kathesi ngikhuluma ngingakababophi, bazakhuluma bakhulume baguge bafe. iZimbabwe ilokhe ililizwe elibambeneyo, akula muntu ozalehlukanisa leli lizwe. Nxa bengabantu abatshelekayo, abathule basebenze lohulumende baphile, akula lizwe elingavumela ukwehlukaniswa. I-United Nations Charter inaza iZimbabwe njengelizwe elilodwa, akula muntu ozakwehlukanisa ilizwe leli. Uyabe ufuna ukuqunyelwa impilo yakho.
Ulembe uchitaka kusarama kokareba.